kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mavili lane kumfumfu 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sabe sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo lokhali.
Uzulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo kwamanye amazwe.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela ebiografia kumastop number 12 vele.
Aba amabhizimusi amancane baba lomhlangano lombukiso okudinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Siqhubeka njalo ngemfundiso mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane ivele owe breast cancer. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela yiloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Impahla le igoqela amafutha okupheka, isamende lokunye okutshiyeneyo. Intatheli zindaba yethu uGibson Pepe uyalandisa.
Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wedayela abaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi izolo emini, lapho abavumelane khona ukuthi isahluko salowo mthetho we-statutory instrument 122 of 2017 simiswe ukwenzela ukuthi osomabhizimusi bakuleli benelise ukugcwalisa izitolo esezitshaya umoya ngokuswelakala kwempahla elizweni. Leso sehlakalo sengezelelwe emthethweni lo ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuba abalungisa impahla eZimbabwe bekhalaze ngokugcwala kwempahla evela kwamanye amazwe ile ntengo ephansi kule yabo, okwase kubangela ukuthi eyabo impahla ingasathengwa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabanini zitolo Confederation of Retailers Association of Zimbabwe, umnumzana Danford Mtashu, ekhuluma le Studio 7 uthi lokhu kujabulisa kakhulu ikakhulu khathesi ikhefu lekhisimusi selisondele.
A very good. It's primarily it is going to help the people of Zimbabwe.
Linyathelo elihle elizanceda abantu beZimbabwe kakhulu. Loba inyathelo leli lingasoze lincedise abalungisi bempahla bakuleli, kodwa okwesikhatshana lihle kakhulu. Ungakhumbula ukuthi sikhangelane lekhefu lekhisimusi, besiza kuchasisa kanjani ebantwini nxa besingafika kukhefu lekhisimusi kungela lutho ezitolo.
Umtashu uqhubeke ethi kuzamela abanini zitolo bedinge indlela ezijeneyo zokuthola imali yakwamanye amazwe ukuze benelise ukuthenga impahla, ngoba bebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bengasoze benelise lutho. Kodwa ingcwethi ezibona ngezenotho zithi lokhu kungabe kusitsho ukuthi abezitolo bazathengisa impahla abayabe bezithenge phandle kwelizwe ngemali yaphandle kakhulu nge-rand lakwele South Africa kumbe ngedola leMelika ukuze benelise ukubuyela besiyathenga njalo. Umnumzana Andile Mafisa kamusi Harare yena ubona ngathi lokhu kuzaqhelisa umsebenzi womkambo wemali yensida njengoba isidingo semali yamanye amazwe sizaqonga.
Inyathelo elihle sibili elizenza ukuthi ezitolo kungabi lokhu utshaywa ngomoya. Osomabhizimusi bethu benelizwe kuyathenga impahla phandle kwelizwe ngoba zilethe ezitolo zalapha lathi sithole ukudla ezitolo. Kodwa sikubonayo ukuthi lokhu kuyabheda ngokuthi osomabhizimusi labo ukuthi bathole leyo mpahla phandle kwelizwe kufanele bathole i-foreign currency. Enjenjalo i-foreign currency le bazayithola nga. Kutho ukuthi bazaqalisa ukutshela uZulu ukuthi athenge ngi-foreign currency.
Kodwa iningi labantu liveze injabulo nginyathelo likahulumende leli. Emadolobheni izakhamuzi sezishona zime endwendweni zokuthenga ukudla ngesikhathi kumele zibe zisemsebenzini. Umnumzana Ntokozo Mabhena isakhamuzi seHarare uthi ukhangele ukuthi isimo sizabe ngcono ngemva kwalesi sinqumo sikahulumende.
Siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sabe sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo local ngoba i-local market yethu iyehluleka.
Kodwa ayisiwo bodwa abamukelele sinqumo ngenjabulo ekakhulu abanini bamasekithali abalungisa impahla eZimbabwe asebehlaba omkhulu umkhosi njengoba sekusobala ukuthi sebezabhekana lodubo. Kodwa umtashi uthi akumelanga behlabe umkhosi namhlanje ngoba bazibopha ngowabo amaketane ngokuhluleka ukusebenzisa ithuba likahulumende.
They failed to supply, they failed to live up to the protection, they failed the
abalungisi bempahla sebehlulekile ukulungisa impahla eneleyo. Sebehlulekile bona bodwa kungelani lokuthi bebevikelwe ekuncintisaneni lempahla ezivela kwamanye amazwe.
Abanye njalo ngabathi akuqondanga ukusola abalungisa impahla beZimbabwe njengoba labo beswela imali edingwa ngumuntu wonke elizweni besithi okumele asole nguhulumende onguye omele aphume lamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole uhulumende besithi uyaqhubeka ngomkhuba wokwephula amalungelo oluntu ngemva kokubotshwa lokumiswa emthethwandaba komunye owesilisa ohlala eCaribbean namuhla. Sethezwa icala lokweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Alexander Chizezere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiyagalombili ubikwa wahlambaza umongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi uya emacansini lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Wetheswa njalo icala lokuthuka abasekeli bezanu-PF esithi bayizintsha. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela umsolwa athi uzaphindela njalo emthethwandaba ngeviki ezayo ethonisiswa phansi komthetho owawuvame ukusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza abantu nguhulumende kaMgabe we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amagqwetha la athi bayabesanda abantu ababotshwa ngamacala okucotoza uMnangagwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into engadanisiyo njalo engamangalisiyo ngoba vele sibe sikwazi nje ukuthi uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa lohulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe kakuchiyananga, into one, into efanayo nje. So lokhu bakwethusi nje okuthi ilungelo labantwana baseZimbabwe iyancindezelwa ekufikeni okokuthi umuntu angakhuluma lokhu afuna ukukhuluma asuka abotshwe kuthiwa wethule umthetho ngokusola ukukhokheli walapha eZimbabwe.
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenzela ukubana amalungelo olonto ahlonitshwe ngokugcweleyo elizweni?
Abantwana baseZimbabwe kuyamele balele ilungelo labo, bamele bazilele bodwa ngokulila ukuthi uhulumende abayekele uhulumende njalo abakhethekile, ngoba bengamele khelimelele ukuthi uhulumende kumele a-research amalungelo kaZulu, akungeke kwaphumeleli njalo akungeke kwayaphambili. So kuyamele bona ngokwabo bekele ukuzihlalela, kodwa basukume balwise ukwenzela ukuthi izifiso zabo zigcwaliseke kuleli lizwe laseZimbabwe.
Uba ngakulwisa ngayiphi indlela lokhu? Ngokuya emakhotsi emthethwandaba, ngokungena esitaladeni, ngayiphi indlela?
Ukuya emakhothini njalo ngokusebenzisa ezinye indlela ezithiyeneyo ezimbalwa ezisetshenziswa ngabanye abantu kwamanye amazwe ukulela ilungile zabo, ngoba ukuya esitaladeni kodwa ayisiyo ndlela nje eyokulwisa uhulumende njalo eyokulwisa ukuthi amalungelo kaZulu akhangele, kodwa kulezinye izindlela eziningi ezithiyeneyo njalo nakuya kuma-social media platforms besebenzisa konke okuthiyeneyo. Ngoba ukuya esitaradeni sabona nje ukuthi ungangena esitaradeni uhulumende nje uhla avule amasotsha akhe abantu begcine sebebulawa. So kumele basebenzise ezinye indlela ezimbalwa ezivikela impilo yabo.
Nxa sikhangela indlela amapholisa ayehlukuluza abantu phansi kukahulumende kaMgabe, ungathi kuyaqhubeka yini kukulelo zinga ukuhlukuluzwa kwabantu manje?
Kuyafana lalokho kwakukhona nje uMgabe esakhona, ngoba kathesi siyabona abanye abantu bebotshwa njalo labanye abantu abalwela emalungelo kaZulu labo behlukumizwa nguhulumende lo okhona kathesi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Abamabhizimusi amancane sebedinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umumo wezenotho uqhubeka usonakala le mali isilela ngamandla emabhanga. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphuma embukisweni wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela eNkayi ngezansi elimandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa esiqintini ezifana lesizivomo lethokwe, bebese behambisa abakulungisayo eNkayi Craft Center njengendlela yokuthola abathengi. Ethu selungisa njalo lokudingakala lakumabhizimusi emahofisini.
Lokho ngama office tray kanti le ngama picnic la ingcebethu le pushing tray le tray imganu isitulo engibiyela khona lokho kanje, but siyalungisa onke amajogwe imphini yamahloka yamaphini okupheka nje, siyabaza konke lokho yana.
Unkosazana Lusiyazwe Bambile uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca, babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring, nama-necklace, nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring, konke lama-earrings. Sibenza siwu-3. Silungisela ebiografia kumasjob number 12. Vele savele ukuyenza lokhu u-2015 siya lapha ku-2018. Kuyasiyaopha.
Ekudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje njalo bagcine bevula isitolo seSilver Box emzini weBelgravia eHarare. Unkosikazi Viola omela inhlanganiso yeBinga Craft Center uthi balamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
Thina sisebenza ngama-awards angu-25 in Binga.
Yeah.
So sisebenza nabafazi abangu-2000. Silama clubs all over Binga. Yika abantu ba abantu abahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka bayagcina imuli zabo bayenza konke konke abanye sebaphumelela abanye bakuma university abanye sebelomsebenzi omuhle ngenxa yokuluka khona lokho.
Uthi abesilisa bona baphatheke emsebenzini yokugola inhlanzi kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imsebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi ethi kodwa kwezinye isikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantwana siyabafundisa ngakho indlala kuyaseva endlaleni ngathi nje zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sibe yenxa sithole kuhle kungumnyaka olomuhlo lemali labo abakhulayo ngoba abantwana kathi sivele abalamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphilisa.
Esigabeni semandebeleni abantu bavame ukugcila emsebenzini efana lokubaza lokuthunga ongcebethu izitsha amacansi lokunye. Isiqinti seBinga sona sidume ngengcebethu zeBinga baskets. Ugatsha lwezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luxoxa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Uhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe nguhulumende elokuvumela abantu ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezimeleyo e-Government Accountability Office eyakwele Melika ithi umthetho kahulumende okwehlukanisa imuli emngceleni walelo lizwe leMexico wafica ezinye ingatsha zikahulumende zingalungelanga ukusebenza kwawo okwacina kubangela inhlupho eziningi kwezinye ingatsha ezinjengolwe Homeland Security olwe Health and Human Services lezinye. Abenkundla yokuxhumana eFacebook bathi sebelemitshina elakho ukukhipha enkundleni yabo imifanekiso yabantwana abanqono engabe isetshenziswa yilabo abadinga ukudlwengula abantwana. Bathi sebekhiphe imifanekiso yabantwana abanqono efika phose izigidi eziyisishiyagalolunye kunyanga ezintathu ezendluleyo. Abantu bakobulawayo bamanyene la banye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-breast cancer. Abebandla lezaphu baqoqe umkhosi obulabomama abambalwa abaphepha kulomkhuhlane ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwawo kusasemasinyane. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 am 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Siyeke ku-Anastasia Ndlovu esethulele udaba lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer.
Abebandla lezaphu bathi baqoqela umkhosi ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane bekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi kuqakathekile ukuhlolwa lokwelatshwa lumkhuhlane kusasemasinya. Ethi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Umhlangano lo owezaphu ubu injongo yawo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yevele ngoba inyanga le njoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama.
Udokotela Mkandla uthi useleminyaka edlula amachumi amabili lanhlanu wasila kulo umkhuhlane.
Mina ngafunda esibhedlela sempilo kodwa into yekhensa i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa atshiyeneyo nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseleminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi udubo ikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa wantshela wathi nayena semphuze kakhulu so fanti nje andithatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mvake ku-chemotherapy ngingaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseharare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala wathi nxa ngingaphilwa kweminyaka engu-5 ngiyabekile nhlanhla okuyinto eyangethusa kakhulu so kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale-South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000 kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi lokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le ARR bencediswa yi-Cancer Association thina asincediso asila lutho esilutholayo kuba nzima kakhulu abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahamba ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka njengoba umzulu udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulifihlela
umnumzana Titus Chikonye onekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane
lonzimanyana into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane nxa usufike wafikela ngoludaba olunje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezemidlalo sikhangele impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe elamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Liqhubekela phambili livula isikhala esikhulu phezu kwengalane yemiklomelo iqembu leFC Platinum lona elinqobile eChicken Inn nge-2 kanye namhla enkundleni eMandava. Okuyimpumela elithiye selikhokhela lelo elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars ngemiklomelo eyithoba munemunye. Iqembu leFC Platinum selile miklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye 71 kuthe elengeza iPlatinum Stars lona elibe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Harare City emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare lile miklomelo engamashumi ayisithupha lambili 62. Kusele imidlalo emithathu kuba isizini yalo nyaka ifike komlindi uyacina njalo iqembu leFC Platinum lingahle liphakamise inkezo nxa linganqoba emdlalweni walo olandelayo elizawudlala leqembu leShapane Mine njengoba lizabe selibuthelele imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lane okulinani elingeke lifikiswe ngelenkezi loba linganqoba kuyo yonke imidlalo eliselelayo. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokutshaya likwenze iqembu leShapane Mine lona elivele sekusaziwa ukuba liyabe lidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGathley Chibuka uthi ukunqoba kwabo namhla kungabaphathisa ngoba kwimidlalo yabo eseleyo bezadibana lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe.
We try in the all means to make this our own destiny.
Sizama ngamandla wonke ukuba kube sezandleni zethu ukusinda kwethu ekugunyilweni ngoba kungasihlupha ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Njalo kwimidlalo emithathu esiselelayo sidlala leqembu leHighlanders ngeze iPlatinum kanye leZPC Kariba okungamaqembu aqine kakhulu. Yikho ke imihlomelo esiyithole namhla besivele siyidinga ngamehlo wabomvu.
Iqembu leBulawayo Chiefs izadlala leHighlanders lengeze iPlatinum kanye leZPC Kariba kumidlalo emithathu eliselelayo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United linqotshwe nge-1-2 ngeleyata kuthi iqembu leTriangle litshayele Mutare City nge-1-0. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Dynamos ngaseRufaro. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana lele Nicktroot ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela ele Highlanders ngaseAscott. Kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele ZPC Kariba ngaseBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo elizweni kwamanye amazwe. Abamabhizimusi abancane baba lomhlangano lombukiso okudinga indlela zokuzithuthukisa. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Matuka nduna bafubhatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.